Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Alivuka njani zilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 olwesithathu mhlazi ku 27 Mfufu 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ngambe ukubotshwa kwabalwa impi yenkululeko okwenziwe eHarare izolo kungaba kutshengisani.
Kuyadanisa ukubona abantu abadala abalwisana lohulumende wobandlululo sebehlukuluzwa ngohulumende wabantu abamnyama baze bagcine besukuma bazama ukutshengisela.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukukhuluma emhlanganweni webandla lezanu PF eBindura namuhla.
Mnangagwa usemthethweni ngokwesisekelo sombuso wezanu PF, yalo nguye upresident okhona kathesi isisekelo sombuso wezanu.
Ibandla leMDC Alliance lithi lifuna umanyano weSADC ungenele kudaba lweZimbabwe ukuze kube lenkulumo phakathi kwamabandla ezombusazwe.
Silabantu abalengqondo ehlala icabanga ukuthi usizo lwabo vele kumele luvele kwabanye abantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Kwa kwabalwa impi yenkululeko eHarare izolo ngesikhathi betshengisela phezu kwemali abayiholiswa nguhulumende besithi incane kakhulu kuthiye iningi limangele ngoba abasekeli bezanu PF abavamanga ukubotshwa lanxa bengaze batshengisele esidaladeni ngaphandle kwemvumo. Lanxa isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi etshele Studio 7 ukuthi ubengakatholi imbiko eneleyo ngalolu daba, kubikwa ubotshwe abantu abangamachumi amane abalwa impi yenkululeko. Ababotshiweyo laba bathi i-16,000 Zimbabwe dollars abayitholayo ngenyanga ayibanelisi lutho. Ngokunjalo bathi uhulumende kumele engezelele imali ngoba yibo abakhulula ilizwe. Abanye bathi ukubotshwa kwabantu laba iningi labo kungabasekeli bezanu PF kungaba kuveza ukuthi sokulokudonselana amandla kunkokheli zebandla elibusayo. Kodwa abanye bathi amapholisa enza umsebenzi wawo ngokufaneleyo. Kuvame ukubotshwa abamabandla aphikisayo labalwela amalungelo kaZulu nxa betshengisela. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Mthulisi Hanana.
Okokuqala, kuyadanisa ukubona abantu abadala okumele ukuthi ngabahlezi ngekhaya abalwisana lohulumende wobandlululo, uhulumende wabamhlophe sebehlukuluzwa ngohulumende wabantu abamnyama baze bagcine besukuma bazama ukutshengisela ngenxa yokuthi khona imali abayihola encane. Kuvele khona kuyadanisa. Umongameli namhla kumele ukuthi nga uyalengisa ikhanda ngenhloni ngenxa yakhona okho kwenzakeleyo ukuthi abantu abadala sebeze bebhikisha. Kodwa nxa sesukhangela ngelihlo lokuthi abantu laba vele yibo abasekeli zanu, yibo abatshaya abantu, yibo abancitsha abantu izigafu zikahulumente zonlelize nezinto zama-NGO ngenwa ngamakhadi, ngibona ngani kumele kube yisifundo kibo ukuthi ubunzima bempilo buyasondelela wonke umuntu okhona. Abukhethi ikhadi lezanu, abukhethi zibhakera noma ngubani. Nxa ulilunga uyisizalwane seZimbabwe, udubo lukhona ngolwethu sonke. Yikho labo sukuze kwabafikela ngezindlini zabo. Sengani bangaqhubeka khonapho basitshele labantu ukuthi bayekele ukusupporta ngoba ukusekela izanu PF. Abahlubuke kuzanu ngoba izanu sibasebenzisile isisehluleka ukubagcina.
Singathi umthetho usoqhutshwa ngendlela yini njengoba sokubotshwa abasekeli bezanu PF? Khona sivame ukubona kubotshwa abaphikisana lohulumende labalwela amalungelo kuphela.
Laba akabaphikisa nohulumende. Abantu ababotshwayo ngabantu abathikameza umbuso kaMnangagwa. UMnangagwa nguye yedwa kangeza ke sithi nguhulumende. Ulezitha ezikhona kuZanu lazo uyakubona zihlukuluzwa. Bahlupha nanti khathesi uyabona lela kulabantu okuthiwa ngama G40 laba bangamazane kodwa babaleka elizweni. Ngesinye isikhathi sezwa kuthiwa kulamagama talks lento ezinjengazonezo bexabana bona bebobodwa. So uhulumende wethu lowo ayisikho ukuthi uyabandlulula abantu be abamabandla aphikisanayo akabandlululi noma ngubani ophikisana lo Mnangagwa umbukuzani kumbe ungapi noma ngubani ophikisana lo muntu obusayo ngaleso sikhathi uyahlukuluzwa abanye bablala ngezingozi zemota kanjalo kanjalo so ukubotshwa kwama overt akutsho ukuthi khona kule rule of law ngoba vele ngawumthetho khona abantu kumele ngababotshwe bebotshelwa ukubhikisha bebotshela ukutshengisela akula mthetho elizweni leli yikuzama kwethu selabantu lokubancindezela amalungelo abo ukuthi angahlonitshwa akula mthetho kuyafanana kuvikelwa umbuso kaMnangagwa njoba sibonile siye layo uhanjiswe ekhodi ngomunye ujaha esithi umbuso wakhe layo ngani lobu gwelegwele lesingunde ngunde phakathi yikho akuvikelayo khonoko
ukutshengisela kwamahhovisi lokhu singabona kusipha uZulu weZimbabwe umfutho yini la engena esitaladeni khonona ngokonakala komnotho
hayi le mina ngobona kwami yimpi yezanu bona beyibobodwa khona ngale abantu bezanu bakhona abafuna ukukwenza bakhawulisana ngakho uZulu weZimbabwe sowafunda ukuthi khona angangeni limpi angayaziyo le yimpi yomdeni hayi abantu bakithi angikhole ukuthi bazangenela ungakhumbula la ngo-2017 sikhipha umgaba amaovedi wayekijima phambili sathi nansi into yabantu beya labaloli benkululeko sathathwa lohubhu lwakabhejane lalutholelwa madube kodwa kulantu yaphutshayo khathesi lokhu sikhona back to square one okwatsho abadala lakhona okokwenzakalayo izimpi zabo zezanu abantu abanomali abantu abahlelekileyo kabaqhubeke benzokwabo bangafuni ukugada isitimela lesi esokubhikisha esesibuya lamaovedi
umnumzana Mthulisi Hanana ngocubungula izombusazwe njalo elilunga lezabhu ibandla lezanu PF lona liyawulandula ukuthi kulokulwisana phakathi kwenkokheli zalo ibandla le-MDC Alliance lithi umanyano we-SADC kumele ungenele kudaba lweZimbabwe ukuze kulungisiswe umumo oselizweni leli bandla libe lomhlangano lentatheli zindaba eHarare izolo lapho umsekeli kamongameli webandla umnumzana Welshman Ncube athe lanxa leli bandla lifuna kube lenkulumo kodwa kumele lezinkulumo zibe lendlela ebalulekileyo uNcube uthe inkulumo lezi kumele zibe ngaphansi kumanyano weSADC hathi iPollard ngoba iPollard ilabanye abangela amabandla abawamelayo sicocile ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda saqala ngokumbuza ukuthi ulubona njani udaba lokuthi amabandla ezombusazwe udaba lokuthi nxa kungazwananwa eZimbabwe bagijimele kumakhelwane
uyazi kuyadanisa kakhulu ukuthi njengeZimbabwe sesaba isizwe esingakwaziyo ukuthi silungise izinto zazo. Silabantu abalengqondo ehlala icabanga ukuthi usizo lwabo vele kumele luvele kwabanye abantu. Labo bantu abakwazi ukuthi njengoluntu, njengezizalwane zeZimbabwe siyanelisa ukuhlala sodwa sixazulule ingxaki zethu. Bona abo bantu abathi bona bafuna ukuthi kuye kuSADC babizwa kudale lePollard kwathiwa kwabahlebuye bonke abama-political actors kuhlalwe phansi kukhulunyiswane ukuthi kambe kuyini okuphambanisayo endabeni zokhetho njalo kungalungisa njani vakhalala bayala babophi mtundu wathi bona bangcono kulabanye abafuna ukuhlala phansi kudale elilabanye abantu ngoba bona bazibona bengabazimbabwe angcono kulabanye abantu ingqondo yona leyo ingqondo embi kakhulu yiyo esibisele emuva ukuthi silabanye abantu ababona ngazantu abona bangamazimbabwe angcono kulabanye abantu bayeyisa abanye abantu abanye abantu abalanhlangane bathi inhlanganiso zezabanye abantu kazilangqondo okwenziwa ngabanye abantu akulangqondo biyibo labo bantu abathi nxa sokunje bakhalele ukuyahlaba umkhosi next door.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani kuyini okungaba kubangela ukuthi kukhanye kungani luphambili kakhulu udlakela lokhona nxa siqathanisa lenketho ezedluleyo?
Udaba lwedlakela thina sisezabelweni asikalubona udaba lwedlakela okumanga okuya ngaphi. Esikubonayo thina sikubona ku-social media, sibona uChamisa labantu bakhe behamba behlabela, sizwe sekubona sokubonakala sokujikelwa amapikitsha ku-social media kuthiwa lezi zikhala zohlamvu. Kodwa akudingi ukuthi uze ube lisotsha kumbe uze ube yi-forensic expert ukuthi ubone ukuthi lolu luhlamvu kumbe lesi lo ngumuntu oqobole iwindi leli ngelitshe. Ngamadrama ajayelwe ukwenziwa ngabantu be-MDC Alliance every time nxa kuzaba lokhetho, benzela ukuthi nxa sokufika kukhetho sebedliwe basebesithi hayi ukhetho lolu belungekho free and fair, sakhuluma thina ukuthi kulodlakela.
Ubona ungani kuyini kahle kahle ukwenza ukuthi indaba zeZimbabwe zingaxazululwa ngabantwana beZimbabwe zibizelwa umakhelwane?
Vele kuyayangisa ukuthi amadoda amadala asiwathembileyo abantu esicabanga ukuthi bahlakaniphile bafundile baqeqeshile ngoprofessor kulokuthi njengoba njilo ngaphambilini kulokuthi bahambe bayekuthi bamlande umnankagwa bathi hey mnankagwa abantu bakho bezano bayasitshaya lapha kuhlaliswane phansi kukhulunywe babhizi badinga ukuthi bathole isimpathy kumbe uzwelo kwi-international community.
Umnumzana Angliston Sibanda ngocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Siphinde saxoxa lenye njalo ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Iye uqakathekile ukuthi isadakhi ingenele kuseselesikhathi, kanti ke njalo njengalokhu ukukhwabitha ukuthi ingenele odabeni lwama-sanction. Ama-sanctions abangwa yikhona lokhu ukuthi akulakhetho olukhululekileyo kuyatshayana ngesikhathi sokhetho, amabandla aphikisayo kavunyelwa inkululeko edingakalayo ezakwenza ukuthi bakhankase bengavinjelwanga bekhululekile. Zona lezo zinto nxa ngabe isadakhi ingangenela yenza ukuthi zingabi khona, kukhululeke abantu bonke kungakhathalekile ukuthi luphuhla ngothi, yiyo indlela elula ezakwenza ukuthi ama-sanctions asuswe. Ngabe engafuni ukuthi bangenele kulokho ama-sanctions kaso zasuswe, azasuswa kuphela nxa ngabe bengenele kulona lolu daba, basusa zona lezo zinto eziyimbangela yama-sanctions. Ngakho ke baqondile abe-MDC Alliance ukuthi isadaka ingenele kulolu daba, kukhona lokho efanele kusebenze. Ingangenela ke iyabe isitshaya inyoni ezimbili, kuzabe sokulokhetho olukhululekileyo, kanti lama-sanctions nxa ngabe ukhetho olukhululekile, umthetho uhlonitshwa, the constitution uhlonitshwa, namalungelo abantu ehlonitshwa, azasuswa.
Ubona ungani kuyini okungaba kubangela ukuthi lungani luphambili kakhulu udlakela lokhona nxa siqathanisa lenketho ezedluleyo?
Okubanga udlakela iZANU-PF. iZANU-PF iludlakela, iZANU-PF ngegazi, iZANU-PF iphila ngodlakela, ihlezi embusweni ngodlakela, idla ngodlakela, iphila ngalo, iwina ngodlakela. Ngakho kayihlukaniseki lodlakela. Nxa ingabanga lodlakela kunjengokuthi nxa ingasela corruption ngeke ihlale embusweni, ngokuba ihlala kuphela nxa ngabe kule corruption, ihlala kuphela nxa kulodlakela olunge oluvimbela ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo. Ngakho ke kuso sonke isikhathi iZANU nxa isesembusweni udlakela luzahlala lukhona.
Ubona ungani kuyini kahle kahle ukwenza ukuthi indaba zeZimbabwe zingaxazululwa ngabantwana beZimbabwe zibizelwa umakhelwane?
kuzamela ukuthi abantu beZimbabwe bakuzwisise ukuthi iSADC, iUnited Nations, iAfrican Union, iCommonwealth noma ngubani ngeke ayilethe inkululeko eZimbabwe. Inkululeko izalethwa ngabantu beZimbabwe besukuma bona ngokwabo, ngakufanele bayejele bayejele, ngabe fanele bachaye bachaye, ngabe fanele bachithe igazi bachithe igazi. Ngokuba ngabe engavumi ukuthi badlule phakathi kwalezo zinsizwa ukuze bakhululeke, bakhangelela ukuthi kuzavela kwabanye abantu inkululeko, ayisoze kwenzeke. Kuzadinga thina sibe losizi, kuzadinga thina sichaywe, kuzadinga thina sibe semgwaqweni, kuzadinga thina sivalelwe nxa sivalelwe, kuzadinga thina sichithe igazi nxa kufanele sichithe igazi ukuze sikhululeke, ukuze ilizwe livuke, ukuze kube lemisebenzi, ukuze icorruption iphele, kube lokhetho olukhululekileyo. Umbuso wobandlululo, umbuso wecorruption wedlule, uzasuswa yithi abantu beZimbabwe. Yebo kambe emhlabeni bangancedisa ngandlela thile, kodwa kasibo abazahamba phambili nxa kuzabuya inkululeko. Kuzamele ivele kithi kweyethu isacrifice, yiyo kuphela into ezaletha inkululeko lelizwe ukuthi lihlaliseke ngendlela efaneleyo.
Umnumzana Efihlela Ncube ucubungula ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulomuntu oyedwa ubulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Lolu gatsha lubika ukuba kulabantu abangamachumi amathathu lasithupha 36 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 eyesibili neyakuqala sebefika phose izigidi eziyisithupha 5.7 million. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz ku-shortwave. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba oluthi umsekeli kamphathini ntambo wezempilakahle umnumzana John Mangwiro ulandule ukuthi ugatsha lwakhe yilo olwenqabela ukwenziwa kokhetho lwama-by-elections elizweni. Ugatsha lwezokhetho lwe-ZEC luhlezi lusithi imigoqo ye-COVID-19 eyafakwa lugatsha lwezemithetho eyafakwa lugatsha lwezempilakahle yiyo eyenqabela ukungaqhutshwa kokhetho elizweni. Iphephandaba leChronicles lithi iqembu lengilande elomdlalo wenguqu eleNewcastle United silifuna ukuthenga umdlali weZimbabwe uMavelas Nakamba odlalela iqembu leAston Villa. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani bantu bakithi njani ngezindawo ngezindawo. Hayi kodwa ke zanuphefu loba abantu bengayenzani. Vele izanuphefu yezi kulaleliswa. Ukufuna kuqanjwa umanga kuTomas Sanchin Mazankin nampo ke sebeqalile ukubhova. Umnankakwa vela sopresident. Umhlaba wonke sikhuluma kanje uyakhala abantu baphelelwe izinkomo izakhamizi sezingabayanga manje ngenxa yesela leli umnankakwa le. Sele kukungene yena umhlaba wonke uyakhala ngosela. Usela kabucontroleki. Inkunzi kayicontroleki elizwe. Balungisela yena njengalokhu ebulala abantu onke thumba abantu isenza bonke lobu bubi lo manje singabala nje izinto ezisemehlweni kaZulu ezibonwa ngubani kwathi ukulungisa umgwaqo wabuthi imali yonke ibefake ezindlini emabhenki kakula mali ama-election ubutsotsi kuphela bayariga namanje vele umnankakwa kula muntu ongamvoteli abantu bonke bayakhala ngendlala abantu bathole nzima kula muntu ongamvotela lo babengayenzani akula muntu omfuna abantu bakhatela abantu babe nyanya umnankakwa mhlawumbe kuyamnyanya lo muntu lo kambe ngibani umuntu ongavoteli umnankakwa akwazi vele ukuthi akulantu ayenze labantu abantu bakhathele ngayo umuntu bakhathele khathele umhlaba wonke wonke abantu vele sebephenduka izigqila le mali kabayitholi manje umuntu onjalo ngamfunela
sanibonani msakazi we studio 7 ngapha ngesedinga ngiyathokoza ngolalela inizuza namhla ngiyamangala abantu bezizane nxa besithi i-MDC lokhu ngidazuka ngisiba ngamaphatha ama-MDC amaningi wonke amaphatha asezimbabwe vele ngamazisanu babusuka bavalekela izisanu kuthi ukuthi izisanu yangkhona sisiplite kaningi kule-MDC cause nxa kule 20 amaphathi afonywayo ngemuva kwezizanu kutho ukuthi abantu abala ngamazisanu bonke bavaleka usanu ngenxa yokusola izisanu yakhona engathi i-MDC sibe lama-MDC amaningi abe sekhohliwe ukuthi abantu bangkhona basuka ngaphi ngamazisanu bavaleka izisanu ukuba itshintshile ibizo yangkhona babe ngamazisanu abantu bonke basuka ngenxa yokuthi babaleka lokungezwani so angizwisisi ukuthi sithi MDC lamaphathi amaningi izanu yiyo yayenza amaphathi amaningi abantu bonke laba basuka kuzisanu
sanibonani sanibonani basakazi be-Studio 7 nabalandeli linjani kodwa hhayi siyaphila siyaphila sibonga nje indaba elisinikeza zona amalanga wonke sengathi ningaqhubekela phambili lingadinwa kuze sibe namandla lathi ukuthi singabantu basezimbabwe sazi ukuthi silandele into eyenzakala ezweni lethu okhulumayo lapha eNkoli Thobela Bramfisha hayi ngimzwile lapha umfowethu omdala mayethi khona uzaphuseka khona sibuye ekhaya hayi ngisithi mina imota maye yakhe yachayisa kuzuyigibele kumele ube sho ukuthi hayi ipanel bithwe kahle abakukhondishini hayi uzapho hayi asesamthembi kahle ngoba ukawasifaka mpela edakeni udaka namanje siloke sikilo safakwa nguye uzapho hayi sithi khona umqondisi ake simpheni ichance siye sibone ukuthi uza nani umqondo omutsha ongathi usakhaliphile kancane sicabanga ukuthi ungasenzela into engcono ezoba lomphumela omuhle hayi uzapho hayi hayi wasithokoza mpela wasithokoza 80% ye-youth yasesindebeleni ma ungabheka ayikho ezweni kuyindaba kakazapho istructure sikazapho azange saba sihle ngendlela ekahle yikho kwakhost ukuthi abantu sigcine siphuma elizweni sibaleka sihlukunyezwa sitshayo hayi ngiyabonga abalandeli nabasakazi be-Studio 7 ngithi hayi asambeni sonke siyobhalisa mpela sivotele umqondisi ngiyabonga
sanibonani ku-Studio 7 ngabe linjani ngendawo zonke onke ningabe limamele i-Studio 7 nabasekeli abasakazi ayi ngithi ngikhulume ngalaba abasemchachana abahluphekileyo ngesikolo abantwana besikolweni abahamba 22 kilometers ngelanga sebekakukho kungaphuma zihlobo zama kukho vele into zonke lezi zisukele kubuseni khona le phezulu kubunanga abasekeli bakhe kungayisikho kungabantu abanazileli ilizwe lonke ukuthi liyahlupheka ngabe isikolo sikhulu kodwa ngoba banaka indawo zabo yikho kunje sihluphekile emathebeleleni sihluphekile sihlupheke ngakho konke ngizwa inyembezi zami zisehlashiwa ngikhala inyembezi nxa ngisizwa la mayouth akhona ethiza busa umnanga azafela esikhundleni bona babheke iCanaan thina sibheke isihogo esiphakathi kwaso bona babheke iCanaan naye mpela mna ngihleli ngisiza ubaba wabantu abamekhuluma ngomntana ngagwakanje hayi ngangcono umuzi uchitheke sebeni yabe ngimbona ukuthi ingqondokazi ikho vele kazisebenzi ngoba wenza into ayicatshangelwayo khona lokho kudla kutholayo ngalesi sikhathi yikho kumenza akhulume njalo ngabe yizinja ngasithi kufakwa imaster ukuthi zilume kakhulu manje ngabantu bafuna ukudla okwasonalesi sikhathi basasuda khona kuzobajikela bangamvoteli abakuboni indoda kumele uyibone indoda ecabangayo ecabanga into yakusasa ikusasa nothi laba abacabangela isikhathi sabo samanje sokuthi sebesikuda esithela ukuthi bajike iy'ngqondo zabantu ukuthi bavotele umnangafo so kunzima kunzima sho ngizwa ngikhala ngilo mkhuleko ngaphakathi ngikhulekela wona amayouthi nomnangagwa labasekeli bakhe bonke abamlandelayo ukuthi uNkulunkulu sengaba ahambila kibo abachaye njengofaro kwenzeka kufaro namunye namunye athole isijeziso ngamunye kube lento enzima ayibonayo ekuphileni kwakhe umkhuleko wami lapha ulezinembe ngoba sihluphekile mawuzo umuntu ethi ucine ku-grade 3 ufisa ukuthi afunde akulanto vela ngayini kunzima hlobo sankulunkulu kunzima unkulunkulu angazi ukuthi angasibona kodwa uyezwa imithandazo yethu unowaziyo ukuthi uzasiphendula nini besicela siphendule kusesemasini hhayi sesihluphekile sokwanele hlobo sankulunkulu lo ngusathane osebenzayo kuleliyani lizwe kodwa sicela ukuthi siyimathebelelini basikhuphe basikhuphe kibo basale besenza bona lo mnakagwa wabo thina kuzo sikhuphi lati sifisa ukuyahlala labantwana bethu emakhaya sisekudeni kunje sasikwazi ukuthi abantwana badleni sizwa nje kuthiwa abantwana kunje kunje ungazi ufisa ukuzibonela kodwa kusehlupha ngiyabonga kunzima ngikhuluma ngenhliziyo ebuhlungu ngiyabonga
nawe-ke bekungamazwi yenu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika sokuqhamuke inkulumo phakathi kweziphathamandla zele Melika ezogatsha lwezempilakahle ngosizo olwaphiwa ingcwethi zakwele China lapho kucatshangelwa ukuthi yikho okwadabuka khona igciwane le-coronavirus. Indawo yelebho edolobheni le-Wuhan ethiwa yiyo eyalungisa leli gciwane ibikwa yaphiwa imali lugatsha lwe-CDC olwe-Melika. Kodwa ukhokhela ugatsha lolu uDokotela Anthony Fauci wavuma ukuthi ugatsha lolu lwanikeza ilebhu ye-Wuhan imali kodwa uthi kwakukudala kakhulu leli gciwane lingakaqhamuki. Kusenjalo sokuqhamuke njalo omunye umkhakha wegciwane le-coronavirus kwele Ngilandi. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khona le umnumzana Difa waJapi Bango Dube.
Akhona ama-variant amatsha ababalayo okubalelwa kanye ne-Delta plus njengoba sazi ukuthi kuqala kwakule-Delta kuphela kodwa ngingathesa ikhona enye sebeyibiza bathi Delta plus. Kodwa-ke okukhanya kuhamba ngendlela enhle ikuthi igciwane leli likhanya linqotshwa ngama-vaccine la ahlatshwayo ama-vaccine afana lako-AstraZeneca lamanye o-Johnson Johnson bakhanya bayenelisa ukuthi xa ukuthi wajova ukhanya ukuthi akubi lomthelela omkhulu kakhulu kodwa-ke khona abantu abatholakala beseselazo impawu ze-COVID baloko besibakhona kodwa-ke sekusezingeni eliphansi kakhulu kodwa iloba nje emalangeni evikini leli esivela kilo kuye kwangathi kuyaqansa kodwa-ke bekuqansa abantu abatholakala benalo igciwane kodwa bekungaqansi isibalo sabantu abalaliswa esibhedlela abagcina sebelaliswa esibhedlela bekuyibona labo abanqa ukuthi bengathathi i-vaccine ngenxa mhlawumbe abanye besala ngenxa yenkolelo yabo abanye besala ngezizathu thize kodwa-ke bena labo bagcina sebesiya ezibhedlela kodwa-ke lokulahlekelwa kwempilo zabantu besekusesibaleni esiphansi kakhulu okuyinto ejabulisa kakhulu ngendlela obekuhamba ngakhona.
Bona abantu bayagqoka na ama-mask beqhelelana njengalokhu kade kusenzakala esikhathini esidluleyo kumbe sebehlatshiwe ama-jeks abantu sebengena yonke indawo bengagqokela ama-mask lokunye njalo?
Abantu ukuqhelelana basaqhelelana kodwa-ke akusase yiyo leyana indlela leyana yokuqhelelana leyana yakudala. Lapha e-England into engibona ukuthi eyenza ukuthi bengasaqhelelani kakhulu kungoba uhulumende waqinisa umthetho kakhulu ukuthi abantu lapha ukuthi bajove bathole ama-vaccine ngobuningi babo ngoba abanye ngisho lakathesi usazama ukuthi aqinise umthetho ukuthi nxa ungabe usebenza kwezomtholampilo noma usebenza la kuma nursing home nxa kuukuthi mhlawumbe awuvumi ukuthi ukuthi uthole ivaccine bathi bazagcina besenza ukuthi abantu bengahambi emsebenzini abantu ababe kuleso simo nxa ukuthi ungafuni ivaccine kusho kuyakuvalayela ukuthi uhambe wena uyezidingela umsebenzi kwenye indawo kodwa ungasebenzela uhulumende nxa uzazi ukuthi wena awutholanga ivaccine ngenxa yokuthi ikakhulukazi abantu abasebenza kuma nursing home uhlupho lwakhona nelokuthi basebenza labantu abadala njalo abanye basebenza labantu aba-vulnerable abantu mhlambe abanye abaya abalemkhuhlane thizi kodwa ke nqa ukuthi umuntu engazange wathola ivaccine kuba ngathi lwa umuntu lo oyabe sebenza labo bantu aba asebekhulile noma abakuma nursing home uzabuya le virus evela leyo phansi ayiphathele labo kube sothola ukuthi mhlambe sokusebenza ukuthi kulahleke impilo zabantu abaningi njengalokho sasikubona abantu abaningi abalahlekelwa ngezimpilo ngesikhathi iCovid iqala sawuthola ukuthi mhlambe kuma nursing home kwakuyena elithi kudlule mhlambe abantu more than 50 okwakuyisibalo esasikhulu kakhulu njalo esashiya abantu bejikile kakhulu.
Umnumzana Dipa wajabhe Pango Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilijani. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Ngambe ukubotshwa kwabalwa impi yenkululeko kungaba kutshengisani. Ibandla le-MDC Alliance lithi akungenele umanyano we-SADC ukuze kube nokukhulumisana kwenkokheli yezombusazwe phandle kwedale le-Pollard. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu linakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.